ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambaniseka ibizo lakhe abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi ukumkhetha akusoze kusebenza kodwa bona benza inkani okuyindlela ke yokuthi etshengisa ukuthi khona abantu abangabakhokheli nxa kule problem ekhona kumele ukuthi bayihlalele phansi bayilungise bangafuni ukwenza izinto ngenkani kumbe ukuthi umuntu uthandwa ngabantu kanti yindaba beze bafuna ukukhetha yena lo umuntu ade bemazi ukuthi khona urecalling labo uyabona ukuthi ngenye indlela i-strategic ambiguity yabo yona leyi kayisebenzi isisenza ukuthi khona intando kaZulu-ke ingenziwa lanxa kuyikuthi siyabe singakacubunguli ukuthi vele aze kuthiwe kaxotshe ukuthi bekuhambe njani kodwa bekumethi bakukhangele khonokho ukuthi indlela yokuthi bakwenqabele yiphi bese bethatha yona kodwa kube hlulile khona lokho ngicabanga ukuthi kube liphutha kubakhokheli ikakhulu bani laba be-TCC
phela ngo-August kuqhutshwa ukhetho laphana sekube lamameya amathathu eHarare laphana lokhu kungabe kusitshoni nxa sikhangela ukuqhutshwa komsebenzi ekhansilini yeHarare laphana
okumgceke ukuthi ukuqhutshwa komsebenzi kuguquleka amadolo ukuthi kuguquleka amadolo njalo kube sokutshengisa ukuthi ingxube evange yepolitics yakithi kumbe zombangazwe ukuthi ibandla elibusayo lalo lihlo ngandlebe kuyayo ukuthi ibandla amabandla aphikisa ikakhulu e-TCC lalo lilihlo ngandlebe lisiya empumalanga lelanga liye entshonalanga okutshengisa ukuthi eZimbabwe zilohlupho olukhulu kakhulu i-service delivery kumbe ukuthi kwenziwe indingeko zikaZulu vele sekuchabalele akusekho amathemba kawasekho so kuyinto embi kakhulu khona lokho kusiza futhi ekutheni vele kuze kube lalokho kobuqembuqembu kumbe i-factionalism ku-TCC kutshengisa ukusilela kobukhokheli kulobukhokheli obubuthundu obungekho bukhali ubukhokheli obungelamizwa yokuthi khona uZulu ufunayo okuyinto okumele ukuthi ilungiswe yona leyo nxa ingalungiswanga kutho ukuthi ilizwe alinda
sibona lokhu sekubangela ukuthi kube lama-by-election kulamanye njalo akhangelele ukuthi abe eqhutshwa ngomnyaka ozayo ubona sengathi ukukhethwa kwabakhokheli kuyinto esaqakathekiswa na
ukukhethwa kwabakhokheli sokwenziwe kwaba yinto eyize abantu sebezifaka asithi ungakhangela vele ku-TCC ngoba yikho lapho kulenkinga khona kakhulu eyenza ama-records ona lapho upresident wakhona ukuthi ungene njani akucaci abanye okuthiwa kabakho abafucelwe eceleni ukuthi bafucelwe eceleni njani kakucaci